Asithi ngiyakhangela kakhulu sikhangela imbali ngibona sengathi uNcube uxotshelwe kakhulu ukungaziphathi lokho kade kukhangelelwe ngumongameli njengomuntu okade seduze kukamongameli. Indaba yomsindo ekhwekhwe abantu besilwa yonke leyo nto ngibona ngani kayiphathanga kuhle upresident. Njengokuthi khona uNcube u-Owen ubesenguminista ophathelane lezokuvikela. So nxa esenza izinto ezinjengalezo phambili komhlaba akuniki isithunzi umongameli. Yikho umongameli ngicabanga ukuthi khona lokhu ngakuyikho okwenza ukuthi khona azathatha isinqumo lesi esokuthi khona u-Owen Ncube akame eceleni. So ikungaziphathi engunanzelelayo kakhulu lokungananzelela ukuthi khona kathesi yena uselesikhundla esingakanani. Akavumanga ukuthi khona yena usekhulile wale elokhe lengqondo yena liyane ukuthi khona yena ubevele khona ngale phansi bephehla udlame lolo. Pho ngibona sengathi mina kungakuyiyona le nto eyenza ukuthi umongameli acabange kabili ngaye abone ukuthi hayi lundoda lokusho ukuthi kavumi ukuthi khona kade sengubaba yena kade emfake kuposition yokuba ngubaba.
Yona imbali kaNcube imi njani njengoba sisizwa abantu abaningi bakhala ngokuthi wayephehla udlame?
Imbali ekaNcube impela ihlangene kakhulu le ndaba yodlame. Ekhwekhwe laphana ubevele sazakala ukuthi khona uNcube ngumuntu ovele engumuntu olomoya, njalo abantu fana abaningi kade besenza udlame bengathi bavelela kuye. Pho-ke imbali yakhe ivele injalo nje ukuthi khona ube ngumuntu okade lodlame. Kodwa-ke into enkulu kakhulu angayinanzelanga yokuthi kathesi usephethe isikhundla esikhulu kakhulu kusamele ukuthi khona abone ukuthi khona uyavikela isithunzi sikapresident. So kukhanya ukuthi ukwehlulekile lokho ukuthi avikele isithunzi sikapresident.
Ngokubona kwakho ukusuka kwakhe kuhulumende akusoze kubangele na ukuthi aphehle kakhulu udlame engasela ndaba lokuthi ngenxa yokuthi uyabe engasekho kuhulumende?
Ngalokho sokwenzakele kuNcube i-political career yakhe uNcube kukhanya ukuthi khona nxa engasananzelelanga kungaba yikuphela kwayo. Angimboni futhi evusa ikhanda. Mina njengathenda umhlangano ngo-2005 lapha uMnangagwa akhuluma khona phambili kwabantu ekhwekhwe ukuthi khona hayi into zodlamela vele kasazifuni. Angabe wayezenza ngesikhathi lesi ayezenza ngaso kodwa kathesi kasafuni udlame. Manje laba kabananzelelanga ukuthi khona kathesi futhi usengu-head of state. Esengu-head of state wuye futhi zonke izinto ezenzakala ekhaya phela kathesi sezibuzwa kuwe. Akusafani la izolo. Manje o-Owen laba behlulekile ukuthi bananzelele bakubone ukuthi khona hayi bona njengona bephansi kwakhe kumele ukuthi khona benze izinto ezizayenza ukuthi isithunzi sakhe umongameli abe ngumuntu ohloniphekileyo. Ngoba yena ngokuba seduze kwakhe ukamongameli konke akwenzayo abantu bahambe kuthatha sakuthi umongameli nguye omthumileyo. So lokhu sokumnika ibizo elingalunganga. Pho-ke kathesi ngibona ngani mina kathesi kutho ukuthi nokuxotshwa kwakhe umsebenzi khonokho kutho ukuthi kuthiwe a stern warning eyokuthi vele kangeke futhi asalivusa ikhanda. I-political career yakhe kungenzakala ukuthi khona isiphelile nya, ngeke futhi azisavuka futhi ngokubona kwami.